ilama lone activists, ilama individuals, ilama cultural movements, social movement, faith-based organizations, grassroots social movements. If kuqela wonke umuntu, it's not ayilama wings ukuthi le political wing kumbe ilani. The building process iqale ngo 2019 Phuthego. Iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ibise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho, indlala esemathebeleleni, i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi. That is i-challenge okumele ukuthi khona ibe attended to. It's not an electoral pact because it goes beyond elections. Yona vele kayisiyo eyamabandla ngekaZulu. It's a unity of the people, not a unity of the politicians.
Zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa selike la khulumisana lazo na njalo libona ngani kuyini okumele kwenziwe?
Amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo, kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba. Kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela okokuvota, sikhangele idevelopment yethu, impilo yethu, igender equity and equality, environmental protection, iprotection yama resources ethu, responsible and sustainable use of our resources. Sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa elikhuluma ilizwi elivikela i-exploitation eyenzakalayo, iland iyahamba ezibhedlela akula mithi, you name it, akula kudla elizweni, kulendlala, imisebenzi ekhona ithathwa ngabanye abantu from other region. So ukuthi abantu babambane, it's only when abantu they are united that people can achieve izinto abazifuna. So ke iphutheko ke ithi incenga ikhuthaza abantu ukuthi ababambane, kusetshenzelwane ndawonye ukuze ama problems asolveke, kungagijimi kumbe inhlanganiso kumbe isonto A iyagijimi yaleliyana insonto, uB udonsele emuva ngale kodwa laye uyisonto, omunye uyi-civic organization laphana laye udonsa esiye empumalanga, omunye uyentshonalanga, omunye udonsa esiye enyakatho, omunye uyeningizimu. Uyabona ukuthi amandla wonke lawana asuka abe scattered. So we are saying ukuthi yonke imizamo ayibuthelelwe ibe ndawonye, amabandla wonke wona lawa khona athi lokho akulwelayo kuyikuthi amanyene wona amanyani futhi loZulu. So ke kube nje yisigaqa sento esilungisa izinto zakithi.